Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNhlolanja 2020 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Energy Muthoti umsekeli obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende weZimbabwe ukuthi umoyi uMorgan Tsvangirai wayeumthengisi.
Akula nto eyathengiswa nguTsvangirai, akula nto eyathengiswa yiparty kaTsvangirai. Abathengisayo ngomnangagwa wasebethengisa ilizwe ngamabhasi angu-300 eBelarus.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi engabe ekhuluma into senhlizweni yakhe.
Engakusho ukuthi yabona ekukhulumeni omunye lomunye uyakhuluma okungabe kuye, angisho. Kodwa thina ngokwazi lesizwe ukuthi ibandla leZANU-PF ibandla elihlonipha wonke umuntu.
Bayalamba okumangalisayo abantu abaningi ngobulawayo.
Akulanto ebuhlungu njengendlala. Indlala yakhona futhi idalwa lemali yakhona kayisathengi. Akulanto ebuhlungu njengokuswela into engena esifini ukuthi udle.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Energy Mudodi umsekelo womphathintambo wezokwethulwa kwemimpiko kuhulumende uthi umoyi uMorgan Tsvangirai wayengumthengisi. UMudodi wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe uTsvangirai wayefuna ukubisela emuva inhlelo ezaphawulwa ngabalwa impi yenkululeko. Uphinde wathi uTsvangirai wakhalela ukuba amazwe entshonalanga ethese izijezo zenotho abalandeli bebandla leZANU-PF. Uthi uTsvangirai wayithanda abamhlophe okwedlula abantu abansundu ngenxa yezenzo zakhe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixhume uMnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edalele iParliamente.
Umthobi, abantu abanjengami sinenhlanhla ukuthi ngumuntu esimaziyo, simazele eduze, ngumuntu esihlangana laye esikhathi esiningathi ePhalamende kodwa kodwa kanye nakwezinye indawo. Ngumuntu vele ongani kakwananga engqondweni yakhe. So ngamuzwa ekhuluma kanjalo kusho ukuthi sabe sesifikile isikhathi sona lesiyane sokuthi athole amaphilisi akhe okungakwani ingqondo. Ngoba into eyaziwa ngumZimbabweni wonke ukuthi akula nto eyathengiswa nguTsvangirai. Akula nto eyathengiswa yiparty kaTsvangirai. Abathengisayo ngomnangagwa wasebethengisa ilizwe ngamabhasi angu-300 eBelarus. Abathengisayo yiZANU-PF asebethengisela amamayini wonke kuChina. UMorgan Tsvangirai kazange ethengise lutho. UMorgan Tsvangirai ngumuntu owakha idemokhrasi ngaphakathina kwaleli lizwe. Ilizwe leli lizamkhumbula kuze kube nini lanini, ngoba akekho umuntu wayenza ukuthi kube lo mbuso wabaningi, kumbe at least ukuphikisa kuzwakala ukuthi lakho kuyavunyelwa ngaphakathina kwaleli lizwe ngaphandle kukaMorgan Tsvangirai. Uyihero.
Ye, siyabona njalo uthi uTsvangirai wayefuna ukuthi abisele emuva lokho kwakuhlelwe ngabalwa impi yenkululeko. Kambe kunjalo?
Hayi, kuthi nje umtholi ungani kakwazi nokuthi abali benkululeko balwelani. Into abayilwelayo babelwela ukuthi khona kungabi ngumbuso womuntu munye, kumbe ngumbuso wabancindezela. Babelwela inkululeko. Inkululeko ke yiyo kanye uTsvangirai aqhubekela phambili ngayo. Naye sesithi kasikhululeke, ukukhululeka kwethu kube ukukhululeka impela, okutsho ukuthi khona kungabi neparty eyodwedayo. Lokho esiyabe sikukhulumile akuphikiswa ngomunye umuntu. UTsvangirai is a war veteran in terms of i-democracy war yethu esingeneyo njengelizwe leZimbabwe. So lokho okukhulunywa ngumtholi, hayi ukukhuluma nje njengoba ngishilo isigulane ekumele ukuthi ngabe siyahamba siyethatha amaphilisi atho isikhathi esisekhona.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda umele iBinga North edalele eParliamente. Siqoqe laye eseBinga. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF.
Engakutsho ukuthi yabona ekukhulumeni omunye lomunye uyakhuluma okungabe kuye, angisho. kodwa sina ngokwazi lethu ukuthi ibandla lezamthetho ibandla elihlonisa wonke umuntu njalo singananzelela inkulumo zabo zikhona ngabe kuzikhuluma nje kukhona ukuthi umuntu uyakhuluma emelele ibandla ukuthi umuntu wesikhathi uyakhuluma owumbono wakhe umuntu angekakuphikisi.
Ye, siyabona njalo lokuthi ubeke wathi khona ngazana uthwangirayi wayethanda abamhlophe ukwedlula abantu abamnyama kungabe kuvume njani kolokho?
Njengoba ngijula ukuthi ezinye inkulumo ngisho ezisuka kwesikhathi zingahambelani lokubona komuntu okunjengokuthi uma sidlala ibhora kukhona ukuthi sizadlala ibhora lirechana lapha nalaphana lenkulumeni kungaba njalo kwesinye isikhathi kodwa into ebakhona esidala ukuyinanzelela ukuthi inkulumo ezinjalo sabe zingaphonti zihlabanise abantu kumbe abantu balwe ngendlela ukuthi abantu sebesuke bathethisana lenkokheli ezi kunjalo nje lathi kwesikhathi kukhuthaza ukuthi lathi sinomkhokheli wethu asifuni ukuzwa abantu bemhlukuluza ubaba u-EC sabe sifuna ukuthi ahlonitshwe njengoba engumkhokheli welizwe ngaleyo ndlela lathi sabe sikhangelele ukuthi ezinye inkulumo ezinjenga ezingabe ziletha ingxabano phakathi kwabantu bezimbabwe sabe singakhangelelanga ukuthi zivele emlonyeni wezombangazi kwabaelizweni.
Ye, kukhona njalo akhulume ngakho okwezijezo zenoto uthi kwenziwa phela umuyi uthwangelayo ukuthi ubuye lezijezo zenoto kwelezimbabwe linavele likubona njani njengebandla kodwa?
Ya, kodwa uma sizikhangela phela laphana kukhona ukuthi kunezinye izinto ongazinazeleli ukuthi ngesikhathi sithatha umhlabathi laphana kukhona abantu abazihambisana labelunga ngisho besithi ukuthi no umhlabathi lowo ukuthi lize liwuthathe linayenzani lokhu nalokhuyana ngibona ungani le akusiyo into esingayibalekela ukuthi kukhona ubufakazi obukhona obugcweleyo ukuthi waye babeyitsho bona ngembono yabo kodwa lapha sisitsho thina ukuthi kona izitezo zenoto lezi zingabe zabuya ngemva kokubana zicelwa phela ukuthi azibe khona zicelwa libandla elithize kodwa asingeke sithi umuntu othe usuke wathi kodwa singathi libandla ibela likwenza
lo ngumnumzana Maleki Nkomo okubandla leZANU PF. Nanku njalo umbono kamnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa
ukuthi iproblem into zakithi ngale ulaka abantu basebenzisa ulaka kunokuthi basebenzise imizwa ezoyenza ukuthi izwe lakithi liye phambili ngoba ungananzela inkokheli efana noTsvangirai inkokheli yayisenze ukuthi abantu bathi to unite kancane ngoba khona phana nge-GNU behlangane nomgabe bahlanganiswa ngamazwe amakhulu especially eSadat sabona into yokuba notshintshonyana ezweni lakithi abantu babe sebeluze i-hope completely but ukuhlangana kukaTsvangirai nebandla lalenzi lelibusizana PF kwenza ukuthi kube nomehlukonyana namatitha esengena nayo kuma-supermarket aphume namabhasikiteni ukudlanyana okuthile so umuntu manje sithi yena buya ne-personal opinion yakhe njalo iwisela onke amadlenzi nalawo emuva
siyabona njalo uthi uTsvangirai nguye owaletha izitezo zenotho kambe ungathi ngakhonokho
umthondi yena lo inkulumo yakhe yona ngokwayo mawukhangele i-sanction ngesingayo ngoba i-sanction ma ichaya wonke umuntu ayichaya ukuthi kunomuntu mhlawumbe okhokhela uTsvangirai noma umgabe kungabe kuyafanana isihlupheka sonke nje abantu ezimbabwe sithiwa yiyo le nto ethiwa i-sanction so amazwi kamthondi lawa amazwi angaqondanga umuntu ongahlakaniphanga.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxe laye esebhilithane kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Energy Muthodi. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kumiswe abantu bonke abadabuka kwele China ukuthi bengabuyi kwele Zimbabwe ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 endaweni ye-Wuhan. Ibandla leli lithi kumele njalo abadabuka kwele Zimbabwe bangahambi kwele China ukwenzela ukuthi kungamemetheki umkhuhlane lo. Ibandla leli lithi likhathazwa ngumbiko kahulumende othi abantu bavela kwele China bayavunyelwa ukungena elizweni babe sebezihlalela ezindlini zabo santando lokho kubizwa ngesilungu ngokuthi yi-self quarantine ukwenzela ukuthi bengamemethekisi umkhuhlane lo bewuthwele emzimbeni kodwa ungakabahlaseli. Ibandla leli lethule lokhu kulandela umbiko othi kulezi zalwane zakwele China ezilomkhuhlane lo ezikwele Zimbabwe. Uhulumende ulandule umbiko lo esithi akula muntu ole coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe.
Abantu abaningi sebetshona bedinga impupho nsuku zonke kobulawayo. Ngesikhathi uZulu libhekane lendlala embi ebangelwa yikuswelakala kwezulu okwenze ukuthi kutshe izilimo endaweni ezijeneyo eZimbabwe lonyaka. Njalo lokungavuni kahle amabele eminyakeni edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Akumangalisi ukubona abantu befole ngobunengi babo bedinga impupho elentengo ephansi esekelwa nguhulumende. Impupho le ibiza amadola angamachumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75, elesisindo samakilogram alichumi. Lokhu ngokunye okuveza ukuba abantu bayalamba okumangalisayo elizweni. Abanye kabafoleli impupho le ngoba kabala mali yokuyithenga. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Ndlovu ngomunye wabakhala ngendlala.
Akulanto ebuhlungu njengendlala. Indlala yakhona futhi idalwa limali yakhona kayisathengi. Akulanto ebuhlungu njengokuswela into engene sini ukuthi udle. So sesiphila nzima ngoba imali yakhona kayisathengi. Two, le mpupha ayikho. So indlala isithwala senzima. Siyalamba, siyaswela lokuthi senzeni ukuthi siphume phakathi kobunzima lobo bendlala. Kunje abantwana bahambe bengathwalanga lutho esikolo ngendlala lesilapha. Izinto zakhona zisathengeki ngalobo bunzima esihlangana labo bendlala. Ngoba siyalamba, imizwa ngaziyibona igcwele izindlu zingaka, abantu bayalamba, abantu bayahawula.
Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi abantu bazavuka eseganga nxa kungaqhubeka kunje eZimbabwe.
Ukuswelakala kokudla yikho okuzasidalela ukuthi kube lobusela elizweni lethu. Njalo lobugebengu ongakucabanga loba yibuphi ngoba abantu bazakwenza noma yini ngendlala ekhona elizweni. Uhulumende ngabe uyazama ngendlela zonke ukuthi azame ukulungisisa kusasemasinyane kungonakali kakhulu ngoba kunje lathi siyesaba ukuthi indlala lamasela esebezama labo ukuthi bathole okokudla.
Umnumzana Mbonisi Nyathi usekela imbono kaNkosikazi Ncube esithi indlala le idalwe yikutsha kwezilimo lonyaka emaphandleni lokungavuni kahle amabele eminyakeni embalwa edluleyo.
Izilimo zitshile emasimini ethu emadolobheni kanye lasemaphandleni. Lokhu kusho ukuthi sesikhangelane lendlala inkalakatha. Ngemva kokufelwa la izifuyo ebezingasebenziswa ukuthenga ukudla. Esesibongela nje lezulu leli lisanda kuna. Mhlawumbe lizavuselela amadlelo loba nje libuye indlala isimemetheke yagcwala isizwe sonke jikelele. And akulani singalwenza.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uNkosikazi Elizabeth Ndlovu uthi ezinye imuli ziphanda ukudla nsuku zonke.
Indaba yempupu ibuhlungu okunye okumangalisayo. Impupu kasiyitholi, singaze size ukuthi kule mpupu asiyitholi. Ithola ngokwazana. Abantu abadala labantu abaswelayo sizawulaya indlala mpela ngenxa yokuthi impupu ithengwa ngokuthi uyizwu. Angazi ukuthi umhlaba ungasisiza kanjani ukuze sithole leyo mpupu. Ngoba kunje ezinye izimuli sihamba 4 days, 5 days without isitshwala sona leso. Isitshwala bakithi siyinsika. Uhlupho singaze sithole kumbe ngamadonors. Amapolitician bayathatha beqale befeed abantu babo. Sithwele nzima bakithi.
Omunye ohlala kobulawayo uNkosazana Paulina Moyo uthi impupu iyayibe khona kodwa intengo yakhona iyehlukaniswa ngokuthi uphethe mhlobo bani wemali.
Impupu isizingelwa, iyazingelwa impupu lapho ithe yaba khona uyikheshi iyathengiwa kodwa ikheshi ayikho. Impupu izingelwa kokuthi oyibonileyo uma ibonile engakatsheli abayoqala thengisa ngoba itholakala impupu yahlobo kodwa uma ulekheshi singakuya ema-shops.
Inhlanganiso enika abalambayo ukudla e-World Food Program ithi abantu abalambayo emadolobheni lemaphandleni bafika phose izigidi eziyisichiyagalombili i-8 million. Phakathi kwabantu laba abedlula kancane izigidi ezimbili i-2.2 million bahlala emadolobheni. Inhlanganiso le idinga imali yokuthengela abantu laba ukudla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sike singene okwamanje kwezamasiko.
Sengana masiko wenziwe manje lobaba mkhulu babe lobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma lo Sakhelani Ncube odabuka ePlumtree. Sikhuluma ngalokho akwenzayo empilweni. Mancube unjani?
Ngiyaphila linjani baba?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela udabuka ngaphi?
Ngidabuka ePlumtree eChang.
Ye, okwamanje wenzani mama?
Manje ngiyadayisa, ngidayisa ingcebethu, izinto zesintu, ngidayise amateki, ngidayise into zombeta, ama-jufet calf.
Ye, singathi konoku-ke esingakhuluma ngakho namhlanje yilokho kwesintu okuthengisayo. Kuyini konke konoku okuthengisayo?
Ingcebethu zesintu namaqhaga lawa awokuvuthisela amasi, lama-washing basket athungwe ngesintu.
Ukuthola ngapho konke lokho mama?
Ngiyacrossa iborder ngithola eSwaziland.
Kuyabe kutholakala njani konoko?
Kulabo mama engihamba ngisiya spoka kibo abathonga ngezinto zesintu, ngiyafona ngifaka ama-order ngibatshele ukuthi ngifuna izinto ezingaka, bese ngibatshele ukuthi ngizobuya ngelanga eliso mase ngi-write ngilama-customer angaka ngifuna izinto ezingaka.
Akusitshela ukuthi okwenza wena ube lo mcabango wonalo okuthengisa izinto zesintu kwavela ngapho?
Okungenza ngibe lo mcabango nalo okuthengisa izinto zesintu yikuthi ngizalwa esintwini kakhulu, ngikhuliswe isintu, so izinto zesintu ngiyazithanda kakhulu.
Akutho-ke ukuthi abantu bakuthenga kanganani konke lokho kwesintu?
Umnyaka lo oqalileyo kade ngisasela ama-customer amalushana ngoba umnyaka uqala so bengingakaqali ukuthi ngihambe ngestoka ngenxa yezinto zesikolo sabantu. So bayazithenga bayafuna ngokuningi lama customer azifunayo phetsheya. Omunye ufuna like ezingu-15, omunye ufuna ezingu-20.
Singathi kubiza malini ye xa singakhuluma ngengcebethu, ziyimalini?
Ziyahlukana ngama-sizes. Kulama sizes amancane ezabo 150, zilandelana 250 kugcina 300 ingcebethu, ungakafili kungabhaka kuma-washing basket lawo esintu. Ama-washing basket ami esintu ngiwabiza 550, then bese kuthi amakhaga lawo ngiwabiza 550.
Singathi-ke nxa sikhangela konke konoku ukuthengisa-ke izinto zesintu lezi okunjengamakhaga okwetha amasi, kambe abantu basakwazi yini ukwetha amasi?
Khalafa anginalwazi emuntwini oyabe ethenga ukuthi yena uyabe kuthengile ukuthi ufuna ukuya kwenzani, ngoba abanye bathi bafuna ukucecisa ngakho babethanda izinto zesintu.
Ungavalela isiZulu utsho-ke ngokuthengisa kwakho okwesintwini lokho?
Ukuthengisa kwami khonokho izinto zesintu kungilethela inzuzo yokukwazi ukuwondla abantwana. Ngiyabona.
Hayi-ke Zulu kandaba siluphetha lapha-ke udaba lwethu lo Sakhelene Ncube odabuka ePlumtree. Ungathini lokusasa mama?
Ngiyabona.
Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Omanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Eyita hola, yebo, mthwakazo muhle. Ikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba ebesilalo kuhlelo lwabatsha ngeviki edlule, lapho sixoxe nomnumzana Masimba Khutshera mayelana ngesimo somnotho. Ngilithembisile zulukandaba ukuthi kuleviki siqhubekela phambili ngodaba lolu, kodwa namhla kuhlelo sikhangela njalo usuku lwe-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olujonge ukuthakazelela intsha akwele Zimbabwe. Namhla kuhlelo silo Decent Collins Bajila, yena olwela amalungelo kaZulu elizweni. Bajila, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyabonga Michael, thank you so much.
Nantu udaba esilalo kuhlelo, asiqale ngokuxoxa ngosuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olusayo mhla ka-21 February. Yini umbono wakho ngosuku lolu
mina ngokunanzelela kwami inhlupho ezihlangana nabantu abatsha i-Afrika yonke ejikelele ziyahambelana. Yikho ke kungabe kuyinto enhle ukuthi ngabe sihlanganisa i-Africa Youth Day kawani, hhayi ukuthi kule Youth Day yaseZimbabwe kaze kule Youth Day yamanye ama-Africanze kwezinye izindawo. So bengibona ngathi yena le i-holiday yamhlaka 21 February Robert Mugabe National Youth Day, hhayi vele kasiyidini.
Siyezwa ingcwethi ezijeneyo zisithi umumo okhona elizweni usiyenza ukuthi kube nzima ukuba ngumuntu ongisakhulayo kwele Zimbabwe. Ukubona njani lokho?
Isimo selizwe laseZimbabwe siqhubeka sisiba sibi sesiya phambili, ukufanti bethole imisebenzi sekunzima, kalabo abafisa ukuthi be ezikolo kukhali kunzima ukuthola imali yangkhona ukuthi kubhadale. Kugcina kudala ukuthi abantu beqhubeke abantu abatsha ikakhulu bezinikele dakamizwa bezinikele etshwaleni nasekugcinywayo lento eyigcinywayo, ngoba akusela nto ebanika ithemba lokuthi ikusasa lingaba ngcono.
Sikhangela indubeko ezikhona elizweni, kukhona na okungenziwa labo ntanga ukuzithuthukisa?
Mina engibonayo ukuthi ontanga wakathesi abantu abakhangele kulokho okuthiwa indlela zokukhulumisana ezakulezi insuku okuthiwa i-IT i-ICT, ukuthi abantu abasha bakhangele ukuthi imisebenzi ingatholakala njani ukuthi benze izinto ezitholakala online ekulenjini. Okunye njalo futhi ukuthi abantu abatsha mabangadeli ukusukuma bazilwele bayenelise ukuthi nxa kulento eyenziwa nguhulumente, into eyenziwa ngucouncilor, kumbe eyenziwa ngumember of parliament, kumbe eyenziwa ngu-DA abayibonayo ukuthi ayilunganga, yiyo edala ukuthi kungabi lamathuka emphakathini. Basukume abantu abatsha bagoqane bazilwele, ngoba vele into yakhona leyi esesikiyo izalungiswa ngokulwa kuphela.
Ngaphandle kokungenziwa ngabatsha elizweni ukusithuthukisa, uhulumende yena kumele ayenzeni ukuthuthukisa abatsha kwele Zimbabwe?
Imali okumele ukuthi ngayo idalela amathuba abantu abatsha iyaphela ngolokho okuthiwa yi-corruption. Uhulumende kumele ukuthi aqinise amazinyo ekuleleni i-corruption. Engikunanzelelayo yikuthi ukuhlala kukhula ama-press statement abe ephumile ukuthi awuhulumende uthe lokhu kwakufuni, lokhu sekufuna, akusizi lutho. Uhulumende akubonakale ngendlela ezimgceke, abantu bebotsha begwetsha besiyahlala emajele, njalo bethathelwa impahla zabo, izindlu zabo zithengiswa, amabhizinisi abethengiswa, leyo mali ihamba isiyadala iguquko empilweni zabantu abatsha.
Hhayi, sikuzwile Bajila, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga.
Thakazo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, kodwa lingesabi ngoba siqhubekela phambili ngodaba lolu kuhlelo The Connection ngolwesibili. Ngifisa ukuzwa kini izulukandaba ukuthi libona njani usuku lolu lwe-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Sikhangela indubeko ezihlangana ngabatsha elizweni, kukhona na osekutshintshile ngaphansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa? Abontanga, ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi amathuba okusithuthukisa-ke liyawathola na. Sohlangana kuhlelo The Connection ngolwesibili kukhathi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwane loko lamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Thakazo muhle, bye-bye!
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Ake sizwe ukuthi uNtukabeli Nkomo usiphatheleni namuhla kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtukabeli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kuzintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ke ilizwi lethu siyalithola encwadini yamaHubo 147, sibale nje amavesi ambalwa khonapho sisukela ku-3. Okufundeka khona kanje: uyaphilisa abenhliziyo echobozekileyo, izilonda zabo uyazibopha, uyabala inani lezinkanyezi azibize zonke ngamagama, inkosi yethu inkulu makhulu amandla ayo, uqonda kwakhe akunakulinganiswa, verse 6. UJehova uyaphakamisa abathobekileyo, ababi uyabawisa phansi emhlabathini. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwi lamhlanje ngithanda ukubana sibe ndawonye lalabo abangene ebunzimeni obuthiyatshiyeneyo. Xa kunje nje siyakhumbula izihlobo zethu eBinga ezahlaselwa lizwe lesikhukhula, walahleka impahla yonke, abanye basala nje bengelalutho, bakhwela phezu kwezihlahla, abanye akwaziwa lokuthi kambe ngabe bonke emndenini baphenduka bengabaphilayo. Ngenxa yokuthi ubunzima bukhona, abantu baswela injabulo, lalabo abangatholwanga izikhukhula, sengisho ilizwe lonke abalozwelo bayabakhumbula laba bantu. Sibukhumbule njalo izihlobo zethu ezingene ezingozini ezingapheliyo phakathi kumgwaqo insuku ezedluleyo. Sizwile kubana abaningi abantu abalimeleyo labashonile engozini zomgwaqo. Inhliziyo zabo zichobozekile kilabo abaseleyo, benanza labo akade benanzwa yilaba sebehambile. Sizwile njalo siyakwazi kubana zikhona izihlobo zethu esezingenwe izigebengu emizini yabo, bephuca yonke into abalayo. Baningi abahluleke ukuhambisa abantwana ezikolweni ngobana imali kazikho, ngenxa yokuthi le misebenzi okumele kutholakale khona imali kayikho. Bonke abantu abanjalo inhliziyo zabo zichobozekile, izilonda zabo ziyopha. Lesi sikhathi ngithanda ukubana mina lawe ngamunye ngamunye siyenze konke esingakwenelisa emandleni ethu ukuncedisana lezihlobo zethu lezi. Njengoba ngitshilwe ingozi yomgwaqo, indaba zezikolweni, indaba zezikhukhula zamanzi, indaba zokuswela imisebenzi, indaba zokuvelelwa ngokuningi ezibhedlela, akuselapheki ngcono abantu bamadokotela lemithi yakhona kakukho. Konke lokhu kuyayiphula inhliziyo lemiphefumulo yethu. Izilonda zethu zangaphakathi zophe. Sidinga ukusizwa uNkulunkulu olamandla wonke okwazi ukubala izinkanyezi azibize ngamagama ngayinye ngayinye. Sidinga ubana uNkulunkulu wethu olamandla amakhulu abe lathi. Sidinga uNkulunkulu uJehova olaphakamisa abathobekileyo kuthi ababi abawisele phansi emhlabathini. uNkulunkulu asize lina lonke elingene ebunzimeni. Obenu manqamu mathupha, uNkulunkulu kasibophe amanxeba lesi sikhathi. uNkulunkulu aphilise inhliziyo zethu ezichobozekileyo, impilo yethu sesandleni sakhe. Kuze kuthi nalabo abajabula ngokudubeka kwethu, yilaba okuthiwa abantu ababi uNkulunkulu abawisele phansi. Bathi bewela phansi, thina siphakama siya phambili ngoba sihamba lo uNkulunkulu olamandla wonke. Ungasoze sivumele ukubana sihlale singabadangileyo. uNkulunkulu asilondoloze, asigcina, asinika amandla okomuntu kuyedlula ukaNkulunkulu akwedluli.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni babathixo engcele, sondela kuhandisa isikhathi abantu bakho abatshiyetshiyeneyo kwelakithi lakwamanye amazwe omhlaba wonke. Ubasondelele, ubasize ukuthi nxa bengene ebunzimeni bakwazi ukubana uNkulunkulu umnini mandla wonke. Le mikhuhlane engelaphekiyo, lezimo esibona ngathi ziyasehlula, sinqobele wena uhlale lathi ngoJesu Kristu ekuhleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thande Kuzintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamili Nkomo. Ngindodi vocalist umzana energy ngindodi obona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende uthi uMoyi uMorgan Tsvangirai wayengumthengisi. Ibandla le MTC lithi umnumzana Mdodi uyahumana. bayalamba okumangalisayo abantu abaningi kobulawayo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver lelisayo ngugifts tube ngisithi asithubaneni ngopha 6 ekuseni.